vatere dzi.
Sokuyizika desendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimoda, kutsho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimoda. Akulanto ezasala phansi, njalo nxa ngabi lokhu iqhubeka impi lezithenziso zenotho kwiRussia, kutsho khona ukuthi zingagcina zibona amafutha ezimoda esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha. Ngaleyo ndlela kuzabe kusihle ukuthi izinto zizadlula indlela emangalisayo.
Iningi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni, ikakhulu ukudla nendleko yokugada amabhasi lemichova.
Bahlanganisa abantu abayinzalo ye-Umzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele, lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayinzalo ye-Umzingwane bakhona. Kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department, kuthayilwe phansi, kuphinde kufulelwe
izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqhontini seMzingwane eMathwelele South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane yokufulela amahofisi esibhedlela se-Esigodini ebesesibhidlika. Sobo sasungula uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina, ama-electronic ear tags, endlebeni yezifuyo ezisenzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana, ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi, bezilandele zingalahleka kumbe zingajongwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni, ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichofa. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kabili kuyonale inyanga kaMbimbitho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Embikweni owethulwe ngabenkampani ebona ngezamandla kagetsi lamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, bathi lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele okufuqwa yimpi yokuhlaselwa kwe-Ukraine ngele-Russia. Ugatsha lweZimstat luthi imali esidingakala ukuphilisa imuli elabantu abayisithupha ngenyanga kanhlolanja iqanise yaya ngaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe, i-54,864 RTGS. Unkosikazi Belinda Maphosa ungumongikazi uthi imali abayingezelelweyo uholo ihle yaphelela emoyeni.
Besiphiwe i-20% increase, kodwa khathesi nje ungakhangela ngendlela into ezikhwele ngayo ukhangele impuphu, vele uyabona ukuthi i-increment lana esiyitholileyo khathesi vele ayithengi lutho. Kunje siholile sibili ilamuhla, but kodwa imali yakhona vele lokhu ithenga khona lokhu ade sikuthenga, ubone futhi okunye sokudula kakhulu asisakukwanisi. So vele khathesi izinto zikhwele kakhulu, uhulumende kakhiphe i-RTGS le asiphi US dollar, mbona ngani lokhu ngaba ngcono, le nto ziyekele ukukhwela lezo ama-fuel.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi impi ye-Russia ingaqhubeka lentengo yamafutha ezimota layo izaqhubeka ilokhe ikhuphuka.
Ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimota, kutsho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimota. Akulanto ezasala phansi, njalo nxa ngabi lokhu iqhubeka impi lezithenziso zenotho kwiRussia, kutsho khona ukuthi zingagcina zibona amafutha ezimota esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha. Ngaleyo ndlela kuzabe kusitsho ukuthi izinto zizadula indlela emangalisayo. Woya tinge kukuthi uhulumende adinge indlela zokuvikela abantu kulokho angaphakamisa izandla linde kuphela konakala.
Umnumzana Mqondisi Maphosa osomabhizimusi wakoBulawayo uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota labo baza kudlulisela kubathengi.
Izera yona ivele igijimela ukukhweza intengo yamafutha, kodwa singakhangela kungaba impi yona le eseRussia ingaveli phele intengo yona isoki yehle. Okungangokuthi bona basebenzisa into eyenzakala khathesi khathesi nxa befuna ukuthi bekhuphule intengo, kodwa ukuthi intengo iziyehle lanxa impi siphele eRussia siyabona ukuthi kuyaqhubeka kulokho kunjalo, okusho ukuthi impilo zabantu zizaqhubeka ziba nzima ngoba lathi intengo leyi kufanele siyiqhubeke siyinikeze abantu abathenga kithi. Akula ndlela esingasurvive ngayo esingasila ngayo thina abamabhizinisi ngoba iindleko lezi zivele ziyazitshaya emindle busuku.
Unkosikazi Mayebonge Msipha ophila ngokuthengisa uthi kuba nzima kakhulu empilweni yabantu ngoba bengela mali.
Isikhathi sonke amafutha ezimota angakhwela, yonke into iyakhwela. Njengabantu abazisebenzayo ubuhlungu ngoba imali esiyitholayo iyabe ekudleni. Pho njengoba into yonke ikhwelile ikakhulu ukudla, kuyasihlukumeza kakhulu ngoba impilo isinzima kithi esitholayo mbijana. Laba abangela ke baza kwenza njani? Impilo isinzima kakhulu.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi ukuqandla kwentengo yamafutha ezimota kuthinte izigaba zonke zomnotho welizwe. Intengo yempahla isiqandisile ngoba imbadalo yokuthwala impahla ikhuphukile. Lokhu njalo sekwehlise isisindo seholo likaZulu ngoba sekukhuphuke intengo yempahla, okudala njalo ukuba impilo kaZulu yehle ngamandla. Isisindo semali yakwele Zimbabwe laso lokhu sisehla ngamandla nxa siqathaniswa leyamanye amazwe ngenxa yokukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi wakoBulawayo wenqabile ukwamukela isicelo sokuthi icala eletheswa intatheli izindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo lilahlelwe khatshana ngoba abatshutshisi benelise ukusuthisa idale ngobufakazi bokuthi ngempela uMoyo kumele athoniswe. Umantshi ugcine ebeka usuku lukamhlaka 28 kuMabasa ukuthi uMoyo azemiswa phambi kwamthethwandaba ithoniswa. Wetheswa icala lokwephula umthetho ophathelane lokungena lokuphuma kwabamanye amazwe eZimbabwe. Ubikwa wenza lokhu ngokuphathisa intatheli izindaba ezimbili ezidabuka eMelika ukuthola ingwalo ezingekho emthethweni ezokungena elizweni zizosebenza. Kodwa omunye wakhe obesitheswa cala linye osebenzela ikhomishini elawula izokwethulwa kwezindaba yeZimbabwe Media Commission uThabanga Manika obesitheswa icala linye utholakale emsulwa wahle wakhululwa ngolwesibili lweviki edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini seMzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane lokufulela amahofisi esibhedlela seEskotini ebesesibhidlika. Basukumela phezulu beqoqana njengenzalo yakulindawo kulandela izithombe ezamemetheka kumakhasi okuzilibazisa i-social media ebonisa isimo esibi salesi sibhedlela. Kuvile intatheli izindaba iStudio 7 u-Ezra Chisaswanda.
Uhlelo lwesigodini hospital project lwasungulwa ngabahlanu, umnumzana Ngqabuto Hanyana, umnumzana Thobani Ncube, unkosikazi Lucia Dube, unkosikazi Thulani Ncube, lo mgcinisalo wabo unkosikazi Rosette Sibona, bonke bayinzalo yaseMzingwane kuyibo njalo abakhokhela emkakasweni wokubuthanisa imali yokulungisa lesi sibhedlela. Usibona uchaza ukuthi basebenza njani.
Sahlanganisa abantu abayinzalo yeUmzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayenzalo leyoMzingwane bakhona. Kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department, kuthayilwe phansi, kuphinde kufulelwe.
uyaphambili okasibona ecizelela uqhakatheka kwalesi sibhedlela.
Izihlobo zethu labantu abazalwa kuona lwana umango bathi nxa labo besiya kwelatshwa babe sendaweni ekhangeleka kuhle. Isibhedlela sesigodini sisemgwaqweni oya khonale eboda yeSouth Africa usukela kobulawayo. Sisiza noma ngubani ongavelelwa ingozi kumbe ukugula ekulewo mango.
Uzulu wakulumango ujabule kakhulu ngokubona isibhedlela sawo sesilungise kahle. Omunye wabo ngumnumzana Ndaba Zitha Khumalo.
Thanda ukubonga kakhulu kuma diasporans nabanye nje abaphathisileyo ukuthi kurenovethwe isibhedlela sesigodini sekubukeka kupendwe kahle. Hayi kuhle kakhulu. Bese sisidala lesi sibhedlela. Siyabonga kakhulu inkosi libusise. Ngezandla zenu ezingabanga lukhuni.
Omunye layo othintekileyo ngobuhle obenziwe kulesi sibhedlela ngunkosazana Sithokozile Mhlanga odabuka emzingwane.
Isibhedlela sesigodini besisesabeka, mina vele bengeke ngivume ukulaliswa khona ngoba ngambona ngani ngiyafela khona. Awu sokukuhle khathesi okwamagama. Siyabonga kunzalo yakithi ngokusingisela isibhedlela sethu uNkulunkulu abakusisa.
Abathayeli labo somabhizinisi bajabulise ukuvuselelwa kuhle kwesibhedlela abathi sinceda bonke abantu abahamba ngomgwaqo osiwakobulawayo usiya eGwanda nxa begula. Umnumzana Ngqabutho usamamo ngomunye wabo.
Ngiyabonga kakhulu ebantwini abakudiaspora ngosizo lwabo abalwenzayo esibhedlela lesi sesigodini ebesisifile ngokusivuselela. Kuyimpumelelo enhle kakhulu ebantwini bakithi ngoba hey kunzima kuba lezingozi zomgwaqo laphana abantu beswele lokuthi bazohanjiswa ngaphi sebelimele. Liyazi uBedrich Gwanda Road umgwaqo obhizi kakhulu.
Abesigodini Hospital Project bathi umsebenzi usemnengi kulesi sibhedlela njalo bamanga bafuna ukulungisisa amanye amahwazi. Ngakho sebeqalisile njalo umkhankaso wokubuthanisa imali yokuncedisa esigabeni sesibili sokulungisa lesi sibhedlela. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafika amakhulu amane 394 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 elizweni. Leli gcikwane labulala ababili kubika abogatsha lwezempilakahle. Lokhu lwaqhamukayo lolu bhobhane eminyakeni emibili edluleyo. Kutholakale abazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 242.9000 bele COVID-19 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamakhulu amabili zabasila kulomkhuhlane 232.4000. Owabulala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5.4000. Okwamanje sokuhlatshwe izigidi ezedlula ezine 4.4 million. Ijekiseni yokuzivikela kuleli gcikwane elizweni jikelele. Ku-Live Talk namuhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo kunkuthazo yokuthi babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ku-voter registration lamalungiselelo okhetho ama-by-elections. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umcebisi omkhulu kwezomvikela welizwe kwelemelika uJake Sullivan uxwayise ele China kubana lingalokothi lincedise ele Russia lapho lihlasela kwele Ukraine ngoba lingetheswa izijeziso ezilukhuni ngamazwe omhlaba. USullivan wethulele lesi sixwayiso ekuhlanganeni kwakhe lomeli wele China eRome izolo. Ele China lihlala lilandula ukuthi lincedisa ele Russia kwezebutho. Ugatsha lwezomvikela kwele Melika lubika ukuba ibutho lakwele Russia likhanya selivinjwa ukuhamba ngesiqubu esikhulu ukuhlasela enkabazweni le-Ukraine ngoba kalizange lihambe umango omude ngempelasonto edluleyo. Umongameli Joe Biden wele Melika wethesa umongameli Vladimir Putin wele Russia Umlando kubangela ukukhansa kwentengo yempahla nokuphazamiseka kwemisebenzi yokulungiswa kwalezimpahla okugoqela ukudla ngokuhlasela akwenzeki kwele Ukraine. Lokhu uBiden ukutsho lapho ikhuluma emhlanganweni we-National League of Cities owenzelwe esikolweni selizwe lakhe e-Washington DC izolo. Kulezi gidi ezedlula ezine zabantu bakwele Somalia ezibikwa zilakho ukubhekana lendlala enkulu nxa izulu lingasananga ngenyanga ezayo ekamayasa. Kubika abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba uhlangothi olubona ngezokutholakala kokudla olwe-World Food Program abe-WFP baxwayisa ukubana leli lizwe elisemhlubulweni owe-Horn of Africa lilakho ukubhekana lodubo lendlala olugcine ukubonakala kulelo lizwe ngomnyaka 1981. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Sudan bangene ezitaladeni zesigodlo salelo lizwe iKhartoum izolo zitshengisela zisola ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lakulelo lizwe ekupheleni komnyaka odluleyo. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state Antony Blinken wamukele inhloko yahulumende yakwela Ivory Coast uMnumzana Patrick Achie emahofisini akhe izolo. Amacelo omabili abekhangelele ukuhlaziya indaba eziphathelane lezokuthengiselana kwamazwe omabili kanye lezomvikela. Amantombazana elula ikhulu akwele Burkina Faso abalekele udubo lokwendiswa besebancane kwabesilisa asebengamaxhegu babiwa sebephephele endaweni ehlala amasista yenkonzo yamakatolike eyeSaint Maria Goretti edolobheni elekhaya lapho asebegcinwe khona.
Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia neCzech balubhekise kwele Ukraine namuhla ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela isigodlo namuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya walelo dolobho uthi sokulekhefyu ngakho abantu abaseyikuvunyelwa kuhamba-hamba mahlayana kusukela namuhla ntambama. Umanyano we-European Union usuwethesele Russia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwe-Ukraine okwenzakale kusukela kumaviki amathathu edluleyo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe bezifunda e-Ukraine zithi sezenelisile ukufika ekhaya ngemva kokuphathiswa nguhulumende labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawo wonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela, azozama ukuyivikela. Kodwa-ke uma ngabe kukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuyukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuza se-Ukraine, omama labantwana. Lokho sokungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxisa impi. Kodwa-ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili, amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa-ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine kuyona imemba yenatu abakwazi ukuvela bangene ngamasosha beyoncedisa ukulwa. Ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ekugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga. Sibona ukuthi ekugcineni ukuma kwayo iRussia kuzabe lapho umbuso walendoda uZelensky sewile, ngoba uPutin usebenzisa khona kanye lokho kusetshenziswe yiwo amazwe entshonalanga oAmerika. Sibabona besiyangena eBelgrade, sibabona bengena eIraq, sibabona bengena eLibya, eSyria. Abazange bayithiye impi yabo bengaqedanga ngopresident bakulelo lizwe ngaphandle nje kweSyria kuphela, kodwa kulawa amanye amazwe baphuma beyiqedile impi ngokuthi loyo owayebusa ngaleso sikhathi bebemkhiphile emandleni okubusa. Ngicabanga ukuthi iRussia nayo izalwela ukuthi ifike kuleso sigaba, ukuthi lapho kuzomiswa khona impi kuzoba yingoba leli icembu elibusa eUkraine seliphumile emandleni okubusa, okwenzela ukuthi iRussia ibe nesandla ekwakheni kabusha lo ozabusa, athi ma ebusa abe ngovuna iRussia, abe ngovuna okufuna iRussia ukuthi iUkraine ingayithathi imembership yeNATO. Kodwa ke futhi kusabuyela kuyo leyana into yakudala ye Cold War, ngokunye ke futhi esingakulindela ukuphela kwayo lempi ukuthi sisengabona isibuya noma ingabuya ngezinye indlela, kodwa isibuya back i Cold War njengalokhu umhlaba owawuyikhona kuqala ukuthi wawuhlukane phakathi ngale ndlela owawuhlukane ngayo phakathi kwamazwe ayexhasa iRussia namazwe ayixhasa iAmerika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele, laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sobo sasungula uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina, ama-electronic ear tags, endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana, ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi, bezilandele zingalahleka kumbe zingajongwa. Umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHavron kweleBotswana.
Kulandela umhlangano phakathi kwamazwe amabili ongene ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe weBotswana uMnumzana Mkhwetsi Masisi, sokuzasungulwa inyathelo lokufaka izifuyo impawu zama-electronic ear tags. Lokhu kuyindlela yokuphathisa ekuluseni kokuntshontshwa kwezifuyo esigabeni semngceleni yamazwe omabili. Ukufaka ama-electronic ear tags endlebeni zenyamazana kubuye kuzaphathisa ukuthi kwaziwe ukuthi zingaphi ngesikhathi esithile, njalo kube lula ukulandela umzila wazo. Umlimi kucele leZimbabwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi leli linyathela elingaphathisa ukwehlisa udubo lokuntshontshwa kwenkomo.
Ludaba mina ndibona ludaba oluhle okumangalisayo. Ludaba endibona ludaba oluthuthukisa ukufuya. Ukuntshontshwa kwezifuyo kuyinto ebisela abalimi emuva. Balima sikhumbuzaneni ukuthi isifuyo sona nxa sikhuluma ngenkomo yinto eduru kangakanani. Sikhuluma ngento enxenye yabo $1,000 okungangabo 15,000 rands, inkomo eyi-1 umuntu abuye nje athinte ahambe.
Kodwa uDube lokhathazeka ukuthi ukufaka amatheki lawa kuzabuya le ntengo ephezulu, uthi lokhu akungeke kwaphathisa iningi labalimi abampofu emaphandleni.
Ludaba oluhle kakhulu. Ngingazike ukuthi ludaba yini olungayenzwa luphumelele. Ngakho ngoba nanku phela into zethekhnoloji, thina njengamazwe asathuthuka siyasilela emuva kokunye, okungangokuthi amafoni nalawa ama cellphone akulezi suku kulezinye indawo ezigabeni ezisemaphandleni lapho ama cellphone angabambi khona okuzayenzake ukuthi le mzamo yokulonda isifuyo osebenza lawo macici mhlawumbe kungasebenzi ngendlela efaneleyo.
Ngakucelele Botswana umzana Isaac Mahosa yena uthi mhlawumbe inyathela leli lingaphathisa kodwa njengoDube ulukhathazeka ukuthi lolu hlelo luzaqhutshwa njani ngoba abanye bengela mali yokwathenga amacici lawa.
Yes, it is a commendable step towards addressing this problem. But the challenge could come.
Futhi sibili kodwa kulokukhathazeka ukuthi lokhu kuza kwenziwa njani. Ikakhulu sikhangela ukuthi lokhu kwenziwa emakhaya lapho ongela mthini yakulezi nsuku kodwa ngumzamo omuhle kakhulu.
Iphephandaba le-Chronic libike ukuthi okhokhela ikomiti ebona ngodaba lokuntshontshwa kwenkomo umnumzana Kazembe Kazembe uthi uhlelo lolu luzasungula emzini weMlambapeli ugcwele leZimbabwe. UKazembe uthi leli ngelinye linyathela lokuzama uqeda udubo lolu kulandela ukubunjwa kwekomiti lamalunga aphuma emazweni omabili. Umongameli Masise kunamhlanje phakathi kwenkokheli yeZimbabwe leBotswana oyenzelwe eVictoria Falls ekuqaleni kwayona linyanga uthe ukuzama uqeda lolu dubo kuzabanika ukuthula.
It is pleasing that we have agreed to establish a specific joint framework for cooperation.
We are jabulisa ukuthi sasivumelene nokufaka ikomiti ezaphathisa ukuthi siqede udubo lokuthanda kwezifuyo.
Isigaba sangezansi kule Mandebeleni kakhulu imizi engentshonalanga kweGwanda yiyo ebhekane lodubo lokuntshontshwa kwenkomo njalo zidutshulwa uma zingachaphela kwele Botswana. AbeBotswana bakhala ngokuthi inkomo zintshontshwa beZimbabwe abafika emzini esemngceleni behlomile. So iminyaka eminingi udaba lwezifuyo zabele imizi esemngceleni yamazwe amabili ludala ukufuthelana abeZimbabwe bekhala ukudutshulwa izifuyo zingachaphela kambomakhelwane ukuthi abeBotswana bona bakhala ngokuthi ezabo ziyantshontshwa. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisakuron kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Ukuthela iningi likhala izimathonsi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichofa. Izizalwane seZimbabwe ezidabuka esiqintini semzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigolane lokufulela amahofisi esibhedlela esigodini ebesesibhidlika. Sokuzasungulwa uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina ama-electronic ear tags endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi bezilandele zingalahleka kumbe zingajontshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje.
olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.